lokhu kumemetheka komkhuhlane kucatshangelwa ukuthi kubangelwa yikuminyana kukazulu endwendweni zemali emabhanga ezamanzi emalokishini ezokugada amabhasi kanye lokungalandeli iziqondiso ze-lockdown ezokungabuthani emcimbini efana lamadili kumbe izimfa. Okwamanje ikhansili yakoBulawayo ibika ukuba iphakathi kokudingisisa mayelana ledili elenziwa ngabakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni emzini we-Burnside lapho okucatshangelwa ukuthi abantu ababili sebebhubhile ngemva kokuthelelwa i-COVID edilini lelo. Isiphathamandla sekhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iphephandaba leSunday News ukuthi baphakathi kokudingisisa ukuthi bazwisise ukuthi kungabe kuhambe njani. UDokotela Mthabisi Bhedu wakoBulawayo uthi ukuqansa kwenani leli kungabe kubangelwa yikungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane ezethulwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization.
Okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lapha ukuthi singareducer ama number of new cases per day by simple measures lawa afake i-World Health Organization. Lokhu esikubonayo eBulawayo ukuthi thola abantu besiza amaphathi yikho kuyenza abantu bebambe i-coronavirus. Ama-Zupco queues la kumele ebe malutshwane abantu baminyene kuma-Zupco manje.
Umeli wephumula edale lephalamende okukhomidi ebona ngezempilakahle unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa yikusilela kwamanzi ikakhulu emalokitshini abaliswe yikhansili yakoBulawayo.
Imbangela enkulu yokuthi ama-numbers ebelokhu ekhuphuka, yebo singabe sivuma sonke ukuthi sikhangelane lesikhathi somqando. Then enye into engiyinanzelelayo kakhulu kulamalokishi ambalwa abalisiweyo and ungananzelela amalokishi ona lawo abalisiweyo amaningi angikhona daba lokusilela kwamanzi luyenza la ukubemetheke.
Umnumzana Thamsanqa Dlozo ongumongi uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa ngabantu abavela phandle kwelizwe abahlalisa endaweni ezivalelweyo eze-quarantine.
Asithi abantu laba ababuyayo bevela kwamanye amazwe, abantu laba bafika befakwe kuma-isolation centers. Ku-isolation center le kwenzakala ukuthi kube lomuntu oyedwa mhlawumbe ole-coronavirus, okunjengokuthi bafika behlale nje njengokuthi ade bevele behlala njani, begade bebhasi yodwa besinda ndawonye bephila ndawonye. Lokhu kwenza ukuthi begcine bethelelana leyo-coronavirus.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nobuhle Nyathi uthi ukusilela kwamanzi lamabhasi okuhambisa kumemethekisa umkhuhlane.
Amanzi asehlala amalanga amaningi engekho ezikotsho, abantu sitshona sibuthene ukuthi sikhamanzi ukuthi ungene edolobheni kunzima, amabhasi atholakala, abantu lapha batholakala khona, siyaminyana emabhenki. Okusuka kube nzima ukuthi umkhuhlane we-COVID usedlule ngoba amathuba maningi.
Ikhansili yakoBulawayo ibalise amalokitshi agoqela i-Country Park, iNkulumane, iPhumula, iLobhengula emganwini ukuthi yiwo ahamba phezulu ngenani labantu abagulayo koBulawayo. Eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter namhlanje, umabhalane omkhulu kugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende ukhangelane lenhlupho ezikhona kwezempilakahle, ethi kubalulekile ukuba abantu nxa belwisana legcikwane le-COVID-19 kube kuyikuzivikela. Lokhu kuzaphungula umthwalo wabezempilakahle. Ugcizelele ethi abantu bazame ngayo yonke indlela ukuthi bangabambi igcikwane leli. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathalile Masuku.